Ababalisi bakhalale umsebenzi ngokuvulwa kwezikolo mhla ka-7 Nhlolanja bethi abenelisi ukuya emsebenzini ngaphandle kokuba bethole iholo ababelithola ngomnyaka ka-2018 lamadola eMelika aphezu kwamakhulu amahlanu i-$540. Babuyele emsebenzini ngemva kokuba umqhathi ethe ongasoze abuyele emsebenzini kufika umhla ka-22 Nhlolanja uzathathwa njengomuntu osetshile umsebenzi. Isinqumo sokuguqulwa kweholo lababalisi sibikwa sivelwe kumongameli Emmerson Mnangagwa njalo sikhangelelwe ukuqala ukusebenza ngayonale inyanga kaMbimbitho. Ukwengezwa kweholo kukhangelelwe ukuthuthukisa ababalisi abahlonishwa ngokuzimisela kwabo ngokufundisa isizwe seZimbabwe. Umqondisi wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Union, uDokotela Sifiso Ndlovu, uchasisa ngesinqumo esithethwe nguhulumende lesi.
Inkundla ye-National Joint Negotiating Council icindezele njalo owaphuma kunkulumo ezedluleyo ekuthuthukiseni iholo lababalisi. Kuza kuba khona ukunanzelelwa kwababalisi labo bathe bazithuthukisa kwezemfundo. Balakho ukuthi bengezelelwe iholo kulandela isibanga leso athe basifika. Kuzaba khona ukuhlonipha ababalisi ngokuhamba kwesikhathi, bathuthukiswe njalo baphiwe iminyaka yabo ababeyitholile kusukela ngo-2012 kuzofika kathesi.
Uqhubekela phambili uDokotela Ndlovu ethi uhulumende uthembisile ukuba imali yokuthuthukisa iholo lababalisi ikhona.
I-20% leyengezelweyo izabe isibuya njalo isifakwa phezu kweholo elithuthukisiweyo kulandela ukuguquka lokho. Lokho sikwazisiwe, sakutshelwa, sakuthembiswa unongqongqoshe wezimali othe ikhona imali aseyifake eceleni ukuthi anhloniphe, ananzelele ukuqeqesha kwababalisi kanye lesikhathi ababekiswe emsebenzini.
Umnumzana Themba kuye moyo, isikhulumeli se-Amalgamated Teachers Union, uthi bona bafisa ukuthi iholo liqale lilungiswe andubana kuholiswe ngezicoco.
Okwakuqala sithanda ukumbonga uhulumende nxa ekhuluma indaba enjalo. Sifuna ukuthi thina njenge-ATOS uhulumende aqala sinikeze i-basic salary eqondileyo kiyo esiyicelayo, ngoba nxa ungi-upgrade ngiku-0 ungi-upgrade ungisa ngaphi? Singabalayo i-basic salary yane 540 sesingaqala-ke ukukhuluma nge-seniority. Kubalulekile ukuthi abantu bakuzwisise khonokho, because umbaliso le-25 years ukhola njengombaliso le-2 years.
Umnumzana Raymond Majongwe, unobhala wenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, uthi bazajabulela ukwengezwa kweholo labo nxa sokufeziwe ngumqhathi.
If government wants to tell us that they've done anything, let them put the salary scale. Let them graduate the differences and let's see what they are talking about. Lest we then only discover that they increased the 20 RTGS.
Uhulumende uma efuna ukusitshela ukuthi kukhona sekwenzile, kafake isilinganiso seholo lethu sibone ukuthi ukhuluma ngani, ngoba sizajabula kanti ufake i-20 RTGS athi yena yimali yokunanzelela labo asebesebenze isikhathi eside. Lokhu kakube isinqumo uhulumende azimisele ngaso. Okwakhathesi asiyi kujabula singakaboni ukuthi uhulumende ukhuluma ngani.
Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo wogatsha olukhangele izisebenzi zikahulumende usikhwica mfundo Paul Mavima yehlule ngoba ucingo lwakhe belungangeni. Kodwa ekhuluma lephephandaba le-Chronicle uchaze ukuba kusukela ngalinyanga kaMbimbitho uhulumende sezaholisa ababalisi ekhangela iminyaka umbalisi aseyisebenzile. Lokhu kuzathuthukisa labo asebesebenze iminyaka eminingi, njalo kukhangelwe lalabo abaqeqetshe ngokungaphezulu, labo bazaholiswa ngesilinganiso esiphezulu. Ugcizelele ngokuthi ulesiqiniseko sokuthi ugatsha olukhangele ngezemali luzafaka amadola eZimbabwe ayizigidi ezilikhulu namashumi ayisithupha, i-160 million, yokufeza lumsebenzi. Kodwa uthi ubona engani uhlelo lolu luzadinga imali ephezulu kwaleyo efakwe nguhulumende, njalo unethemba lokuthi njengoba uhulumende etshengisele ukuzimisela ukuthuthukisa iholo lezisebenzi zakhe ngalesi sinqumo esitsha, uza kwengeza eyinye imali phezu kwaleyo aseyithembisile. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.